Kuyadanisa kakhulu ukuthi uPresident Ramaphosa nohulumende wakhe sebecabange khonokho ukuthi ngeke benze uTsvangirai national hero. Mbone ngani baphambanisa kodwa akumangalisi lokhu ngoba phela inhlala yenzaku Zanu PF ukuthi kuvame ukuthi bona bathi abantu bezanu kuphela abantu abalobunganela ibaba ngama-national hero. Siyabona ukuthi akusukwana lapha kungcwatshwe umuntu wezanu e-Heroes Acre obekade sazakala ngokutshaya abantu khonokho. Mbone ngani kutshengisa ukuthi uhulumende lo akala nguquko ayilethileyo kangako. Siyazi njalo ukuthi abebutho vele akabathandi ukuthi abantu abangalwanga impi yenkululeko babe ngama-OVET bahlonitshwe kweZimbabwe.
Uchaze ubaba uTsvangirai njengomuntu obehlezi ekhankasela ukubana kube lokhetho olukhululekileyo njalo olungela dlakela. Ngalokho umnankagwa uthi ukhetho oluzayo kumele luqhutshwe ngendlela ebalulekileyo njengendlela yokuhlonipha ubaba uTsvangirai lo mbuso wentando yeningi ekade ewulwela. Uthini ngamazwi akhe la?
Kunzima kakhulu ukuthi simthathe ngamazwi yakhe uPresident Mnangagwa ngendlela yokuthi inhlala yenza yakhe nezenzo zakhe ngezikhathi zokhetho. Singakhuluma ngo-2002, sikhulume ngo-2005, sikhulume ikakhulu ngo-2008. Sibona ukuthi yena nguye wayephethe isibanga esikhulu kakhulu esenza ukuthi abantu abaningi baphelelwe yimpilo ngesikhathi sokhetho oluka-2008. Izenzo zika President Mnangagwa zitshengisa ukuthi hayi lapha ukhulumela nje ukuthi abantu bamqhakezele